Njengoba uhlelo lokubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lugqitshwe liviki ngokuhlala okwenze idale ele-nomination court sokusitsho ukubana amabandla ezombusazwe aseqalisa ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso eZimbabwe Election Support Network besithi akubone kuqakathekile ukuthi basebenze loZulu ukukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ngalesi sikhathi sokukhankasela ukuthola usekelo kungabi lodlame. Umqondisi wale inhlanganiso kobulawayo umnumzana Ndodana Ndlovu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolo.
Ukuthi kulezinhlelo ezikhona lapha ezokuvota, izinhlelo zama-election lapho esithi thina abantu kumele baphatheke, nxa bephatheka kuzo baphatheke ngokuthula. Siyazi amakhampeni abuya, siyazi imfundiso izabuya, ukukhethwa ngokwalo luyeza njengoba nje ilanga seliqanjiwe. Esikukhuthazayo kakhulu ebantwini beZimbabwe abantu bakobulawayo ukuthi nxa siyavota sivotele ngokuthula ekuthuleni kule ntuthuko.
Isakhamuzi seCountry Park unkosikazi Thambu Dzai Mudimba uyakusekela lokho.
Sibe ngokuvota ngokuthula, singalwi, sivotele amalungelo ethu, sivotele iZimbabwe yethu enhle.
Unkosazana Tariro Gurure okhubazekileyo ongene umcimbi walamuhla ukhuthaze abakhubazekileyo ukuba bengaphatheki kudlakela.
Sithi thina abantu abagogekileyo hambani evota, livote ngokuthula, lizizwe likhululekile mhlaka 23 August.
Unkosazana Sibonile Ngwenya umgcinisihlalo we-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaze abesifazana ukuba labo bayevota ngobunengi bethule.
Esikugqugquzelayo kakhulu kubomama yokuthi nxa siyasiphatheka endabeni zohlelo lokuvota asikwenzeni konke esikwenzayo ngoku kuthula. Sithi umama is a peacemaker.
Amabandla ezombusazwe aphatheka kukhetho lwalonyaka aseqalile ukukhankasela ukuvotelwa ezweni lonke. Abezanu PF baqalele eChibinge lapho abalomhlangano omkhulu owerally okusungula umkhankaso wabo walonyaka. Lisiyatshona ilanga izeki ibingaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abanelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abenelisileyo ukungena. Kodwa umgcinisihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise. Amabandla aphikisayo wonke elizweni kawenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo eleZanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini njalo selilamalunga ekhansili adlula amachumi amahlanu kungakayiwa kukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.